siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lamuhla sixoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women of Zimbabwe Arise yona elilunga lomanyano weMathebeleland Collective osanda ukuhlangana lomongameli Mnangagwa bavumelana ukuthi kulungisiswe udaba lwesehlakalo seGugurahundi ngokuthathela abantu incwadi zokuzalwa kanye lezifakaza ukuthi abanye babulawa ngalesi sikhathi ama-birth certificates lama-death certificates okuyilo udaba esiqalisa ukukhuluma ngalo.
Ngakhangela kuhlelo esilenzayo lemfundo i-right education lezemfundo so abantwana abaningabayi ezikolo ngoba kawala ama-birth abazali babo basuka babazali e-South Africa kumbe babachiya bengela ama-birth labo bevele bengela ama-birth bengela zithupha kusuka i-generation to generation ukuthi vele umzali yena kalasithupha ngokwakhe ngoba ugogo kalasithupha umzali kalasithupha nabazukulu sokulandelana kanjalo so luhlupho olubhahileyo kakhulukazi.
Manje labo abanye abathi laba bangalazithupha ngenxa yegugurahundi udaba lolu bekumele luqale kube lokuxolisa lokunye okunjalo kungenziwa ubona ingani lokhu kuyadingakala yini kumbe lina belifuna ukuthi abantu beqale babe lencwadi zokuzalwa andubana okunye kuzakhulunywa.
Sekunanzele njengeMathebeleland Collective sekunanzelele ukuthi ukuphola kwabantu ngesehlakalo segugurahundi asoze kube yinto ephola kanye kanye njalo ukuxolisa abantu beke bechithe besesizini beqhubeka ngensungu uhulumende akaxolisa siyaxolisa kathesi kodwa engenzi lutho ke sihlela phasi njengeMathebeleland Collective asikhona asibe nesiqalo ngoba bekuthuliseni sababona kungcono ukuthi wena abantu labengale bangamabhesi ngoba ngakhangela inkulumo lethi siqalisile ngegugurahundi ikhangela into eziningi kakhulukazi ikhangela kuqala ukuthi kulabantu abale kuthaya lolu kulimala asephila lenhlungu zegugurahundi bathaka balaphi zabo balokhu bezelaphi ngezinye zezinto esizithole ukuthi kumele sibadingela abantu akase kwelaphi nendlela esikuhlele ngayo ikuindlela eyiyo yiyathela la kuqala ukuxolisa kuzabuya ngoba kathesi uhulumende engasuka khona hayi siyazisola sibili ngokuthi iMathebeleland kwabulawa abantu le-Midlands ngegugurahundi sikale isiqolile sibili kuphele khonapho abantu engelayo kodwa nxa abantu beselakhiswa ingqondo iyakhuluma kuyi-started a dialogue within the government u-ED upresident ngithi with government u-ED njengoyedokstete yena sawubona ukuthi usohambisa njani u-cabinet laku-government uhambisa njani u-cabinet so yikho isiqalo lezi and labo nxa befuna ukuthi bafuna ukuthi sibaxolise ngokwabo lokhu akuzoku-affecte thina esinokwenza
konke nje ukuthi bafuna ukuvuma ukuthi la ngempela kwenzakala ngoba lokhu sokungani ikukuvimba nje ingani into engenzakala.
iMathebeleland Collective zahlala phansi sasicobonga kulesigaba sokuyiningi sengathi upholisiswa kwamanqinqebale kuthunikala esihlungisiwe kulesigaba le-equalizers ngoba uhambo lwethu siqala ngo-2017 after kathesi esiloku sibhala ukuthi kasivele sifunani sisisajesta lokhu lalokhu lalokhu so kukhona sukuthi uyiphonga ukuthi kuvala akuvale amboni into evalayo ngoba ungakhangelayo compedium siyakhuluma ngokhona izambezi water project udaba lwamathebeleland ufuna kwenziweni ngalo ama-zipra properties athathwa ngisasegugurahundi sifuna kwenze vele sahlala sacinga ngithi njengabantu abahlala lapho asikhulume ngokuthi asikuthi siphonga ukuvuka sathe siyabona umongameli welizwe sesiphonga ukukhuluma layo siyakwazi lapho siyakhona and samanyathela and we are driving this thing thina ngokwethu.
Kulabesifazana ababikwa badlwengulwa ngalesi sikhathi njalo kulabantwana okubikwa bazalwa ngalesi sikhathi khona kufakwa kodwa yini eceleni kumbe konke ukufakwe njengesehlakalo sini
ukungena epholiseni kwamanxeba lokuthi baphathwa njani laba abantu ngakhangela bona bepholiseni sikhulume ngecounseling ngoba kunje abantwana labo babengakwazi ukuthi khona nabele lapha emhlabeni ngesehlakalo sokuthi kwayenzakala so even khona ukuthi kuzaba loku ukungcwatshwa kuthi abantu lama-expert within the collective abadila ngakho nxa abantu befunda singabanika ilinki kumbe sibanike i-compedium bayithola online kumbe abakobulawayo bayithola physical abantu babalisise ngikhona bezaa bacubungule bacriticize into abayibalileyo ngoba kathesi abantu abaningi bacriticizele emoyeni baqala bathi yey iMathebeleland sesithengiwe ama-civic sesithengisile sithengiseni asinhle asikhala kuthi waba legugurahundi ngoba into enesinyazelile ukuthi khona udaba legugurahundi bele sesekedwa kakhulu ngayo zombangazi bethi mathi kuthiwa kuma-campaigns akasuthi ngigugura ndaba ngisindwa kwaba ngisindwa akangantaba le ndaba ngakho bafuntu bakhandene ngakho asingwa ama victims kubele sama victims ekugura wona sifuna ukuthi njengama survivors sithi yes kwenzakala kithi sifuna kwenzeka lokhu nalokhu 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 singaqhasa ukuthi abantu laba abalimazwa ayigugura wona abaphila lokukhubazeka ngenxa yokugura wona singaqhasa ukuthi thola kwelatha kwamahara sina i-best step kulama consequences la enziweyo ukuthi wena
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Magodonga Mahlangu isikhathi amandla senhlanganiso yeWoza yona ekumanyano weMathebeleland Collective asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kudelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.